So we see card descend about VOA in the belly.
Livuka njani izibukandaba kwelamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alitshumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala.
Ngayilele ukusebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Amapholisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi kwepholisa igqoke ingwane yamapholisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso ye-Bus Stop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezitaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alitshumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alokhu esezandleni zamapholisa njalo awakethiswa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo engcwethi kwezemfundo.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa. Kubangelwa yikuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa yikuthi uhulumende akwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize. Ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abaliholayo liluthwane bafuna ukuholiswa ngemali yeMelika langabe yinto kabakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele uba ngutamo olukhuni kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona. Kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane indaba yeholo le ngobana ivele kuzamele bakhole iholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lowo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
kweso ini ngazake ngithula ubekana kodwa nxa ezokuvunyelwana uzayidinga kanti yona la inika abantu ayichaza kulezi nsuku ezamabonus lani lani uyithethe ngaphi angithi ulako emxhalini kahlale phansi kulungiselwana kuvunyelwana engxenye zalinika ingxenye 50% RTGS kodwa uhulumende imali uyithathako bekayithathi ngaphi akudingi babalisi babahulumende kanti angithi ngokuthi kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yonke iqondana lohulumende eminye yakhona yikuholisa izisebenzi zikahulumende uhulumende kumele ayidinge imali angavuki ngolaka abantwana nxa belambile egumeni kabajijelwa ngamatshe ngubaba kumbe umama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokuthi nxa kade befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngomfushwa kodwa bengabulawa yindlala engathi uJesu uthena umntwana nxa ekhala alimniki litshe nxa efuna isinkwa nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo uthi imali uyithatha ngabi labana abantu asumlandi wabo kanti anti umlando okudinga imali ngowakho uhulumende kayidinge uzayithola ikhona kwezindawo basiyabona lokunye okwenzakalayo kavali izikhala zonke lezinkohlakazi.
Lo-ke ngumnumzana Thande Kozinti Mkandla, ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho. Amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze. Lawo athi kasoze azihluphe akoqela elemthwakazi Republic Party iNCA kanye lelisanda kubunjwa ele Ideas Party for Democracy. Amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela ele ZANU-PF lamacele omabili oMDC. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho.
Sibona kuliphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngabe ukuthi thina inkokheli namabandlethu sitha singeni abantu labo bazokhalala bethi asibungene ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayagxila labantu kodwa singakhalala thina sibatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi ilizwe liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layona leyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libuzwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudoswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU-PF sesazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yabakhona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize injele ngetiketi nesisiba khona yibebusayo. Thina njenge-MRP kumele abantu bekuzisearchethe ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo ebesazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-PF inohlobo lwayo lokwenza izinto ama-opposition parties amaningi alokhu engakubona ukuthi iZANU-PF yenzayo. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esihlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum fast izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirode ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyulizwe usokwale ukuthi iZANU-PF izabuya namanye ama-irregularities izawasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina Baba Ndlovu usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo kodwa ke bengithi mhlambe uZulu anazelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo labo baphathekile kulolu khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezi qhiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba ukuphawa all course and abalani labantu bakithi kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho ngoba ukulikuma sifiso mhlambe esingaba silungile kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics the nuts and bolts zakhona zenziwa njani i-referendum ekhulunywa ngumfowethu ubaba uMoyo izamelwe i-referendum icelwa kuzikhiwi zonezo kucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo so sisenjeni bafowethu kodwa ke akumelanga sithathe imbeleko imeseji yethu njengezabo sithi ngendlela abakwenza ngayo udabengwa olookout masu labanye babo omangena nathi sekumele sisukume silwele lendaba
umnumzana Masongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu ubexoxa indawonye lesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo bendawonye lentungameli Nkomo Studio 7 lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalangalinye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMlimbitho ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezi nsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani balaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakazeni indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi ohlungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbili izindaba esingathathi hlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyawezwa lamabandla akhankasa akhankasa amabandla hayi namhlanje ngizothanda ukuphawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawonde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sona sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona ilokhu isafuna nalezimbabwe into eyabefuna kudala basenze lezikhadi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu mayisahamba ngesitathi senesane esiyiso salimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeli qembu enginibona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje zathi funa ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oil
anibonanizanibona libantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo angithemba kula muntu ongaboni ukuthi i-coronavirus iqanjelwa manga coronavirus iselizweni lelavele iqanjelwa manga kula corona lapha elizweni i-corona izanophiwa buka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke eyenzakala elizweni badiliza izindlu bayatshontsha babulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emihlweni abantu abantu bebhekile buka kusasa kubesima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izanophi abantu baphindwa izanophi abantu bahlukunyezwa izanophi abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakali zezanule laba vele akusobantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabezimo abazenze ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusobantu abangifaka ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu labo ngezenzo kuphela abazenze ebantwini kuka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebhenki kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabhenki kakula mali kodwa amaqhubaqhuba emali atholakala endlini makuthiwa kubanje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebhenki ngale kakula mali ilizwe bani elinjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupting umnankagwa umnankagwa yiso isikhohlakali sakuqala yilo isisela lakuqala ngoba umnankagwa uthintakala endaweni konke ebubini lobu umnankagwa ngiyohamba phambili ebubini lobu okwenzakala elizweni bonke umnankagwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani basakaza bahle bestudio seven sengathi inkosi yomuswa ingaba lani lonke basakazi nabalandeli labalaleli ngithi inkosi yomuswa ingaba lani libingelelo libingelelayo ubeka ithemba ncube ngesibongo ngizwalwa laphana inanda ngokusebenza ngisegoli ehanisu sengathi inkosi yomuswa ingaligcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami lingayifunda abashakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo unkulunkulu engasigcina sindawoni kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uzakuhlonipha namalungelo wethu sindawoni simoya munye ngithi inkosi yomusa ibe nani lasekikhona ngiyabonga amen
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio seven lona okhulumayo ngugift sondo kumfokandlovu laphana eplumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngokusela imbubona laphana ebed bridge ezimbabwe awekho amasela adlula laba abagqoke iyunifomu ebhalwe ze-TRP ngamasela amakhulu lawo kufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngiyangabona laphana ebed bridge laphana kuzimbabwe side elinye ipoyisa libuza omunye umama i-passport umbuza kanjani i-passport umuntu esezweni lakhe ma ngabe phela ufuna ukubuza ama-documents kufanele umbuze isithupha kodwa mbone esediziswa lo mama ekhitha i-R300 azama ukuthi abantu bakithi abake beyeke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba yokuthi bebethi imali esisebenzwa nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza i-passport usukini kodwa mbone impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike ebona ngathi ungaboshwa ungaboshwa uyephi uzukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba amasela asuka kona lephezulu kupresident kodwa into eyenzeka laphana imbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo odlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba-understanda kodwa ungabona nje mampoyisa ehlukumeza abantu uhlubekwazila yilo mhlobo lo odlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona hayi laba abantu abalunganga manje mina lokubadefenda kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba abantu abazimiselanga ukuphila lathi hayi baya baya angisa laba wani lo msobo lo jimbe balo ay yiko nye sinska jinze nye ngomi ya marapi maista lingumyo para atizo wans laba vezi salile vota vezi jimbe bazabo la disi salile zoto wazingabandu nyabonga usha nze tembis
san bonani go studio 7 no kuluma ya mwche imono ngacha ula le otio mai ngafundwa simamele kwa mkoku kulunya ya go studio 7 labati si vote limtwagazi koti limtwagazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisoki ngene lukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni wayesingavele sitshela abantu sithi bevotele i-MDC alliance kachamisa yiyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ingakhipha isifo lesi siyi-ZANU-PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC alliance sikhipheni ZANU-PF okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi sike silungiseni sibone sobe lokhu esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lambavukana ngeke ayenze lutho ngiyajabula le audio mayingafona
ngalibonani msakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kanti ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngento zikamqondisi kabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu into kamqondisi ngumbala ayiladulo ayilamlenzi kayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident. Qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident. I-51% uzayithola yini emathebheleni ndi engavotelanga i-country wise. So into kamqondisi ayisiyonto yokuthi ingakhulunywa kuhle phansi kunathi amatiye madoda. Nxa lifuna ukuthi imathebheleni ndizibuse, lina bantu lokho elithi mqondisi mthwakazi. Kumele ukuthi ngasi khuluma kunje abantu besegangeni. Ngasi khuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule. Hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey mqondisi mandebele ezimeleni yekwathini kwathini lihlezi phansi linathithi
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadibana lele Malawi namuhla emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations kumbe AFCON usibaya sika Group B kwele Cameroon. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa yena othi iqembu lama Warriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutsha kusigaba lesi.
Eliza nqoba kusasa liza kuba lamathuba amaningi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw. IZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana le Senegal. Kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini abakwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kumagrupu abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye. Ubona njani okunye kuya phambili ngomdlalo lo? Kuqakathekile ukubana iqembu leZimbabwe kusasa lapho elidlala khona le Malawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuya phambili abe maningi. Sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we-COVID-19 baphuma bonke bebengela mkhuhlane. Kube kule hungahunga lokubana umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNorman Mapheza ubebanjela umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokhu ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNorman Mapheza uzabe pho khona. Umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Msona yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa bayamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe. Nxa sikhangele ngoba kuqakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNorman Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana batshayele egedini njalo bayahlohle. Mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNorman Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe le-FC Platinum. Kunjalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe oThaban Kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstituta kumdlalo wokuqala leSenegal nxa bengamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambuleni.
UThandazani Zimbwa yingcwethi kwezemidlalo. Lokhu sikudaba lwezemidlalo. Kusele kumi iqembu lewange lele Arnel Movers kumncintiswano we Southern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeshi weqembu le-Arnel ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano wafa wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaywa kwembewa, uMandire uthe bazazama ngakho konke okusemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina sijabulile ukuthi sesikufinal. Sikhangeleleyo ukuthi siye computer. Singa computer kuhle sidlale kuhle siwine. I think kuya kungathabisa itimu yethu yonke arena lingabe sithathi sizama ukuthi siyenze esikufanisayo ukuthi siphumelele.
Isikhathi besiwe ngumango yamaqembu omabili engenelisanga ukulitshayela emambuleni kusemifinali yesibili. Iqembu lewange litshayela eBosa 90 nge-1 kanya njalo uhlohlele abafana besibhanga nongumdlali wake wadlala isikhathi eside kwisigaba se-Premier Soccer League edlalela iqembu le-Chicken Inn uThabani Goredema. Umqeqeshi weqembu lewange uBongani Mafuthi kuzamele babophe ziqine ukuze banqobe iqembu le-Arnel.
Sibona ngathi sizathola igeme enzima kakhulu ngoba liyana enye team ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela i-team yamasotsha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinali izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinali iphutshelwe enkundleni ye-White City edolobheni lakobulawayo ngempelaviki yedluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinali ingadlalelwa khona le emalahleni. Umncintiswano wafa wafa ubuvulela indlela yemidlalo yeleague njalo abe-Southern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhla zili-10 nhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu le-indlovu yanyathela uClement Chimimba uthi umncintiswano wafa wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeleague.
Especially this bonus period, then the one wave out of Lama Lupos, way to the map players who are fit or a good wave out. Not a Kadisa in it is in it. Sabeti was with it in Ama areas, it's wrong. So you see, it's a good
Lama Kambari Chumida Toba Munye, Wuska, Bassa Southern Region Division 1, Lonya Ganjalo, Montebello, Usher, Uba Usha, Midla, Toba Munbili, Kutin, and so on, Togusa Kobalom, Zalo, Water, Middle Studio 7, Gola, Yonu Joseph Janja.
Kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale le-Congress. Kusukela nyakenye ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane ngezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela unqotho kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lama-Democrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso that is the pillar of a democracy e-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama are two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abasika ngayo, and the lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ufike ubhalise uphombe ufike uvota. Amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna uvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would not who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Ama-democracy ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. I-debate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwane yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-Atus ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu akuthwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awaketheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.